Abafundi laba bathi baphendukiswe emakethi nekholeji ekuseni batshela ukuthi kumele bayophatheka kulomkhankaso wona oqhutshelwe emahofisini kampathintambo obona ngezenzakala ezansemandebeleni umnumzana Bednico Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo ukuhlukuluzwa ekolitshi kanye ngukhulumende lamalungu ezanu-P F uthi badlalithelwe isikhathi sabo sokutaditsha izolo. Uthi udaba lwezitheziso ngolwamalungu ezanu-P F kuphela olungelani lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekolitshi leJoshua Mkabonkomo. Ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMatabeleland South ehofisini kaphantambo obona ngokwenzakala kulumhlubulo unkosikazi Lathiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izitsheziso lezi.
Ama-illegal sanction ayenza umnotho wethu uhlale wethukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathintambo kahulumende wabona ngokwenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube la usekele lawa mazwi.
Sesineminyaka leminyaka eminingi kakhulu sakelwa ngama-Americans nama-British nayonke i-Western world kubanisihlukuluzeke khonalapha elizweni lethu.
Abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphilisiwe Sibanda uze lapho esuka ePlumtree Mangwe ngebhasi yezubukho.
Lizweni seliphansi kakhulu ngendaba zama-sanctions, indaba leyama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe lethu leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dinga Indlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-P F eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga aqholele leZimbabwe ukuze uzula aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kasi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lathathe sicela ukuthi alubana labo bonaba abakusinikeza lawo ma-sanctions basixolela nje labo bake basiyekile lathi basinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Umnumzana Thandeka uthi nemkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uthi lo mkhankaso kawuncedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezijeziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benzeni. Lokhu kutshona bexaba abantwana elangeni besithi batshengisele ukuthi kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo okufakele izijeziso ubuthi usithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-P F abagogela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.